So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 2 Nkwenkwezi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Ukhulumende weZimbabwe wazise izolo ukuba kulabantwana abangamathumi amathathu lanhlanu ababulewe ngumkhuhlane wendingindi phakathi kwenyanga eyodwa eHurungwe eMashonaland West. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lezisebenzi izolo eleMay Day, abeZimbabwe abaphandle kwelizwe bathi kulutshwane abangakuthakazelela ngoba basebenza nzima bengaholi ohambelana lemisebenzi abayenzayo. Isigaba seFlorida khonapha eMelika sesiqale umthetho obopha omama abakhipha izisu esezedlule amaviki ayisithupha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende wazise izolo ukuba kulabantwana abangamathumi amathathu lanhlanu ababulewe ngumkhuhlane wendingindi phakathi kwenyanga eyodwa eHurungwe eMashonaland West. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana yebulenjini eX esithi abantwana laba ngabakholo lwesipostoli olingavumela abantwana ukuthi bahlatshwe loba kuthontiselwa imithi yokubavikela emikhuhlaneni. Udaba lokubikwa luphume ngemva kokuba elinye ilunga lebandlaleli ligijimisele abantwana abane esibhedlela seKaroi, ababili batholakala belomkhuhlane wendingindi, abanye ababili batholakala belomkhuhlane wamatitiyane. Ingcwethi zithi abantwana abaningi abokholo lesipostoli basengozini njengoba bengavumeli ukuhlabisa abantwana. Ngomnyaka ka-2022 abantwana bedlula ikhulu lengxenye 157 babulawa ilo mkhuhlane owahlasela abedlula inkulungwane ezimbili i-2000. Ukuhlazelwa ludaba sixoxa lomgcini sihlalo wekomiti yephalamende ebona ngezempilakahle umnumzana Daniel Molokele.
Kubuhlungu ukuzwa ukuthi abantwana sebephelile ngomkhuhlane lowo. It's very unfortunate ukuthi kulodaba olunje and we are very disappointed.
Pho umbiko elilawo kuhulumende kumbe labo abakhokhela uhlangothi lweze mpila kahle ngothini ngalesi sikhathi sibona ukuthi kulabantwana abafileyo ngenxa yokungaqakathekiswa kokuhlatshwa amajekiseni ikakhulu yilabo abokholo lwesipostoli.
We call upon the government of Zimbabwe to step up our efforts to protect our children. No child should die from measles. In fact, in other countries, they consider measles.
Udubo lolu ayisikho kwakuqala ukuthi lwenzakale ngomnyaka ka-2022 kulabantwana abedlula bona i-150 ababulawa njalo yilo mkhuhlane. Yiwaphi amanyathelo eliwathathwe njengekomiti ukuthi lenqabele ukuqhubekela phambili okodubo olunje?
Kubuhlungu kakhulu ukuthi abantwana sebephelela ngomkhuhlane lowo. Sikhangelela ukuthi sizaba nomhlango maduzane lo Minister of Health. Ngeyinye yezindaba esizakhuluma layo ukuthi size ukuthi amanyathelo abalawo njengeministry yokuvikela ukuthi abantwana bengakhoyi besifa imizamo yabo njengeministry. Ngemva kokuzwa lokho kuyakhulunywa yiminister kumbe yiministry, sizabona thina njengecommittee sizathatha amanyathelo.
Umnumzana Daniel Molokele ngumgcini sihlalo wekomiti yephalamende ebona ngezempila kahle ubexoxa ecingweni leStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lezisebenzi izolo eleMay Day, abeZimbabwe abaphandle kwelizwe bathi kulutshwane abangakuthakazelela ngoba basebenza nzima bengaholi okuhambelana lemisebenzi abayenzayo. Abanye bakhala ngokuthi babhekane lenzondano evela kuzizalwane zamazwe abahlala kuwo. Intatheli izindaba eStudio 7, umqondisi Dube usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Kulezi zizalwane zakweZimbabwe eziningi ezachaphela emazweni angomakhelwane afana leSouth Africa, Botswana, lamanye, kuthi njalo abanye bayaphetsheya kolwandle emazweni agoqela leBhilithani, Melika, Australia, Canada, lamanye, ngesikhathi bengathola amathuba emisebenzi eZimbabwe ngenxa yesimo esibi somnotho. Umnumzana Mkhululi Moyo ungomunye wabaningi benzalo yeZimbabwe yachapha umncele yangena kweBotswana isiyadinga ukuziphilisa. Umoyo uthi noma nje kuphileka phandle kwelizwe uma uqathaniswa lekhaya kukhona okubahlupha.
Kule inye ingqondo engezi ngengayizwa ikakhulu abantu abasebenza ezindlini lapha. Thola ukuthi amakhiwa abo ababavumeli ukuthi bethathe amakhefu.
Lo ngumbono njalo wethu lo nkosazana Simanga Dube ohlale eHabron yena othi ezindlini kunzima ngenxa yokuthi abavunyelwa ukuthatha ikhefu njalo kabakwazi ukuthi bangaphanyeka ngaphi isikhalazo ezinje.
Nxa ungama holidays abanengi kabachayisi ngendlela zokuthi amaboss abe batshela ukuthi ama holidays lawa ngabatswana.
Ezinye isikhalazwe ukuthi abaqhathi abafuni ukuhlawulayo iholo eliqondileyo kumbeli kusivumelwano ikakhulu kulabo abangala maphepha ukusebenza kweleBotswana. Umsekeli womeli weofisi yeZimbabwe kweleBotswana umnumzana Witness Ngwenya usanda kutshela umsakazi weStudio 7 ukuthi baphethe indaba ezitsheniwe zabantu bekhaya abakhonona ngesiphathu esingalunganga ezandleni zabaqhathi elizweni lelo.
Ziningi izindaba ezifika lapha kithi. Sibhalelwa ngabantu bekhala kakhulu ukuthi wonkona balenkinga yokungabhadalwa.
Uhulumeni weSouth Africa uphezulu kwemizamo yokuqinisa imithetho yokuthola amaphepha okuhlala kanye lokusebenza kulelo lizwe okuzavalela phandle iningi labeZimbabwe. Isikhulumi senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi ikakhulu abanelancwadi zokusebenza eSouth Africa yibo abathwele gadalala.
Ikakhulu izisebenzi lezi ezisebenza emaplazini emisebenzi yezindlini ama-domestic workers.
Kunakanelwa ukuthi kulabeZimbabwe abadlula isigidi ezine babasebenza ngaphandle kwelizwe lifuqwa ukuswelakala kwemsebenzi ekhaya. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSavron kweleBotswana.
Ngule ngcwethi kwezombusazwe lezenotho ezithi ibandla leZANU-PF selisebenzisa zonke indlela zokuqhubekela phambili libusa ilizwe ikakhulu ekulungiseni imali entsha efana leyohlobo lwebond amabiera checks ama-RTGS leZimbabwe Gold kumbe iZIG. Bathi konke lokhu kwenzelwa ukuba lingasuswa embusweni. Zithi kumele bengakwenzi lokhu ngoba kubhidliza umnotho welizwe. Abakubandla libusayo bathi akwenzakali ukuba kwehlukanise umbuso walo lezomnotho okugoqela ukudinda imali entsha yelizwe. Ukuze sihlaziye udaba lwalugibs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya okwinhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions kanye lomnumzana Patson Sivanda okubandla leZANU-PF. Ungwenya usungula lingxoxo.
Ekade elingisibekwazi ukuthi ilizwe linye ngalinye lifanele libe le mali yalo. Kodwa kuqakathekile ukuthi uhulumende ngezenkisibhalise esikhulu babe nengqondo yokuthi bengaze bahlanganisa imithetho yemali kumbe i-monetary policy lezinto zomhlangano wezami ngoba yikho kuthi aphambanisa-ke ivalue yemali ngathi sebebhidliza-ke imnotho senza ama-programs e-politics sebedinda imali eneningeni. Akuqonde kathesi ukuthi ukuze sibe lethemba lamaziki kakube nebhenki elizimele lodwa lingaze lavoxa izinto zemali lalokho ohambelana lombuso welizwe. Yinto ngakutho okwakhathesi.
Yes, ibuye kuyo sibantu uyamuza lapho ungwenyu yatho ukuthi lapha kumelanga kuhlanganiswe inhlelo zeZANU lakhonoko ukuthi kudindwa imali kwagcina kuphambanisa ivili leziki yena leyi. Ungathini khona baba?
Angazi-ke nxa sowumnotho wezanu ungwenya usithela ukuthi umnotho wezanu uthi nxa isiqinu sezanu nxa sikhuluma ngemali sikhuluma ngendaba zelizwe usengenisa ngathi izanu izanu iyabusa. Angithinga imali yezanu yena eyikhangela ngokuthi ngoba iyimali kuseyizanu umbuso wezanu vele yebusayo kusukisela ngo-1980 nakhani lakho lokho vele iyabusa izibuse naye ibuse le mali zonke zakhe into ena kamele iqinise sifuna njengelizwe ukuthi ke sivule ikhedi elitsha sivule siyenze into ezaphumelelisa ilizwe singabe lokho sibuyela ezanu ini ha-a asibe kumene ukuthi kuthiwa ngoba lokho ngezanu ngoba la engenze kanjalo izanu ngathi ungungene angayala athi angitho ngwenya ngoba izanu sithe ungungene inxa yefestival izig kuthiwa nokuzala ena ilizwe lakhe uyaliyala izidino lezimbabwe asiyamukeleni yiyo nale esikhona esiqalisiwe njengongwenya abe ngumuntu othi iya nasi imali ake siyisapotenini sisonke njengamazimbabweni so kubuye lokhu umbutho wezanu yikho lapho kusibulala khona njengezimbabwe ngoba thina sesaindoctrinatwa kwathiwa kumele sitshintshe sitshintshe umbutho sitshintshe sithi izanu izanu kayinaproblem
ngwenya ngena khonapho
ukuthi uthi uvele isibandakazisa ngengikhulumileyo ungasikhangelisise ingawuthi yaqalela ngaphi uGideon Gono lo John Mangunda basuka bathi behlanganisa i-monetary policy lama-program ama-political programs ezanu i-mechanization or extra that can I quasi fiscal expenditure kuthengwa izimali zidingwa kuthengwa amabhasi ezupko ayethwala abantu bezanu mina ngithi khona hhayi asisoze sikhangele khona ngithe khona mina imali amaziki nxa ibhenki i-reserve bank yezimbabwe ingazimela iyodwa kungaze kwahlanganiswa ama-monetary policy lama-programs ama-political programs ezanu ngoba ye loba engazi athi yena hhayi ikutheni i-program ezanu le-monetary policy kodwa izanu phela yilo iqembu elibusayo so kungaba lama-temptation okuthi bainde imali befinansa ama-programs ezanu vele hhayi ugide lugono la wazi ukuthi wavuma bafowethu wathi i-elephant in the room yi-political problem so kungaze kuqeshaniswe ukuthi kule-monetary policy independent lamazanu phile programs a-independent hhayi ngibona ngathi iziphi ungaba lelosinto esihle
ye siyakuzwa kakhulu ngwenya ngena khonapho-ke mdaweni
inyamuzi uphuma ama-monetary policies izanu tef izobeivusa but yena ukhuluma ngama-policies aphi nxa esikhuluma ngabo from independence independence sivele siyayazi sonke sazalwa sonke ngo-1980 sase sizele kwayenzeka kwayenzeka kwakusenzakalayo kathesi sikhuluma nge-monetary policies ezisekela izidi sure or bond or a TVS sabeloko sibhetha ngabo ukuthi heyi business yebona ye kwehlula babheja babebhejana shouthi le ayisoziiwe le ayisoziwe le ayisoziwe lesigiyangikhona sesilaba umkhonazi labo asebesithiza kwanjani akuvumi khonapho mina ngithi asisebenze nini qhube nini izidi imali lathi sibe ngabantu esithi zathi siphila baba le mali esebenzayo elizweni inxa manje imali leyo zabaleko esithi kwabo nabo zigqobo nabo RTD abangasebenzanga vela kusebenza nxa kungasebenzi iphela then akusela muntu ozayisebenza iyomali imali yezimbabwe ngeyezimbabwe ngeyelizwe lethu lakho sithini sathi siphila sathiya sokule mali esebenzayo
lo ngumnumzana Patson Sibanda okubandla lezano PF lo mnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiswe Common Market for Liberal Solutions bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Embikweni ewethule ngomnyaka ka-2023 inhlanganiso ye-Transparency International ithe amazwe amanengi awe-Afrika ayehluleka ukulwisana lenkohlakalo. Amazwe la agoqela eleGhana lapho ugatsha lwe-Commission on Human Rights and Administrative Justice oluthi imali kahulumende engaba yisilinganiso samachumi amabili ekhulwini i-20% iyebiwa. Inhlanganiso ezizimeleyo sezingena emkhankasweni wokuqeda inkohlakalo le. Kubika uNtungameli Nkomo oweStudio 7 ehumutha udaba esilethulelwe ngu-Isaac Galetzi ngesiNgisi ese-Akram.
Intatheli zindaba zakwele Ghana ezisebenzela iphephandaba le-Fourth Estate lona eliphansi kwenhlanganiso ye-Media Foundation for West Africa zihlela udaba lophenyo oluzaveza imfihlo. Umhleli waleli phephandaba uKofi Ntshili uthi,
"We work with Ghanaians, we work with whistleblowers.
Sisebenza labantu baseGhana abasinikeza imfihlo. Sikhangela udaba sijule ngalo. Sibe sesilwethula enkundleni zobulembu beinternet. Siludinde, silufake kuYouTube kumbe senze idocumentary."
Iphephandaba leli lethula indaba eziphathelane lenkohlakalo. Kusukela lisungulwa ngomnyaka ka-2021, selethule izindaba ezinengi eziveza sobala imisebenzi yokungethembeki. Olunye lwendaba lezi ludaba lokuchaya impahla yeziphathamandla zikahulumende kulandela ukwethulwa komlayo owawuphoqa ukuthi zivezele umphakathi impahla yazo. I-Fourth Estate yakhweza lolu daba ku-Commission on Human Rights and Administrative Justice yakwele Ghana yona eyavula uphenyo. U-Ntshili uthi,
"So when we did that story,
ekwethuleni kwethu lolu daba iziphathamandla zikahulumende ezingamakhulu phose amathathu 294 zahle zaphuthuma zaveza impahla yazo. Ukuphuma kwabo egcekeni kwathumela umlayezo omuhle kuziphathamandla zikahulumende."
Abakhankasela ukulwisana lokungethembeki eGhana bathi inkohlakalo isibhahile. Lanxa nje ilizwe lethule umkhankaso we-National Anti-Corruption Action Plan okuluhlelo lokulwisana lokungethembeki. Unkosikazi Awelena Ada ngumqondisi wenhlanganiso yeGhana Integrity Initiative.
The National Anti-Corruption Action Plan.
Uhlelo lwe-National Anti-Corruption Action Plan lwalusipha umlando wokulwisana lenkohlakalo, kodwa uzananzelela ukuthi kulamaphutha amaningi angakhangelwayo, ngakho lokhu kubangela ukuthi umkhankaso lo ube nzima.
Amanye alawo maphutha agoqela imithetho engelahlonzi evimba umsebenzi wengatsha zikahulumende ezilomlando wokuphenya lokubopha iziphathamandla zikahulumende ezingethembekanga. Inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Center for Democratic Development, ECDD, zigcwalisa leso sikhala ngokwenza lumsebenzi. Ngo-2017, inhlanganiso le yasungula uhlelo lwe-Corruption Watch Project ngenjongo yokwehlisa inkohlakalo kungatsha zikahulumende ngokubamba iqhaza lomphakathi. UKojo Pumphuni Asante ngumqondisi we-Advocacy and Policy Engagement ku-CDD.
We are able to do original investigations.
Sienelisa ukwenza uphenyo olujulileyo. Silentathele izindaba ezifundelele umsebenzi. Siyazama njalo ukuphenya indaba esicabanga ukuthi aziphenywanga ngokujulileyo. Sibuye sivuselele njalo lezi ndaba eziyabe sezafakwa eceleni abantu bakhohlwa ngazo.
Umkhankaso we-Center for Democratic Development eminyakeni engamachumi edluleyo ukhanya uphumelela. U-Asante uthi,
"We didn't want
besingafuni ukuthi abantu bakhohlwe nje ngodaba lwenkohlakalo. Besifuna ukuthi luhlale lusemgondweni yabantu babekwazi ukuthi kumele siqhubeke sisilwa ngokungethembeki, ngoba siyakunanzelela ukuthi abantu sebebona njengathi inkohlakalo yinto ejwayelekileyo."
Kungenxa yenhlanganiso ezizimeleyo ezifana lale ukuthi umzabalazo wokulwisana lenkohlakalo uhlala usemqondweni kaZulu ngaso sonke isikhathi. Umqondisi wenhlanganiso yeGhana Integrity Initiative, uMary Awelena Ada, uthi,
"Both as anti-corruption and governance,
ababona ngokulwisana lenkohlakalo sebenze umsebenzi omkhulu, sebenze uphenyo oluveza ukuthi inkohlakalo ibhahile njalo kudingeka ukuzimisela ukuthi siqede.
I-Transparency International ithi eminyakeni emine edluleyo umkhankaso wokulwisana lokungethembeki kweleGhana udlalela ndawonye nje kawuyindawo. Nyakenye ilizwe leli akula mklomelo lowodwa eliwutholileyo oveza ukuthi lilwa lenkohlakalo. Lokhu ngokwesine iminyaka ilandelana. Phakathi kwamazwe angamakhulu phose amabili 108 eleGhana likuzinga lamachumi ayisikhombisa 70 kundaba zenkohlakalo. Ingcwethi zithi ukubotshwa kweziphathamandla eziphatheka kumsebenzi yokungethembeki kungaba yinto emqoka ekuqedeni lolu dubo. Udaba lolu siluphiwe ngesiNgisi intatheli yeVoice of America uIsaac Kalezi ekweleGhana lwahumutshwa yimi uNtungameli Nkomo.
Okwenzakala eMelika. Isigaba eseFlorida khonapha eMelika sesiqale umthetho obopha omama abakhipha izisu esezedlule amaviki ayisithupha. Ngumkhankaso okhethwa lokudinga umongameli lwalonyaka owayengumongameli umnumzana Donald Trump uvikela umbono wakhe okuthi izigaba ziphiwe amandla okukhetha ukuthi udaba lokukhipha isisu luphathwe njani. Umongameli Joe Biden uthi ukupha izigaba lomthwalo kufaka omama engozini. USkott Stearns oFOA usiqoqele lolu daba esilwethulelwa kuStudio 7 ngoChris Gande.
Umkhankaso kaBiden ufaka udaba lwelungelo lokuzala emqoka. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris ukhankase esigabeni seFlorida ngelanga lumthetho oqale ngalo.
This is a fight for freedom, the fundamental freedom to make decisions.
Le yimpi yenkululeko isiqoqoqela sokuzikhethela ukuthi umuntu ufuna ukwenzani ngomzimba wakhe.
Umthetho omutsha wesigaba seFlorida ngomunye wemithetho oncindezelayo osubangele ukuthi kube lemizamo yokufaka loludaba emaphepheni okuvota ukuze kube lomthetho kusekelo sombuso walesi sigaba. Izigaba zeMelika zibumba imithetho yokukhipha izisu ngoba umthetho owethulwa ngumthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme wesula imithetho yesizwe eyayivimba ukuthi izigaba zingathathi amanyathelo ngodaba lokususa izisu. UTrump wakhetha abahluli abathathu kulabo abayisithupha abagenqula lumthetho okubangela ukuthi uHarris athi kumele abavoti bamjezise uTrump ngalokho.
Across our nation, we witness a full-on.
Elizweni jikelele sibona izigaba ngezigaba zelizwe zihlaselwa phezu kodaba lwelungelo lokuzithwala kumbe ukususa isisu.
Former President Donald Trump did this.
Lanxa uTrump esithi umthetho omutsha weFlorida ulukhuni, uyake aziqhenye ngodaba lokuthi izigaba zizithathele amanyathelo kudaba lokukhipha izisu. Intando kaZulu uchasise enkundleni yakhe yokuxhumana ngenyanga edluleyo.
These states will be different. Many will have a different number of weeks, or some will have more conservative than others, and that's what they will be.
Izigaba zizaba sezehlukene, ezinye zizakuba lamaviki ahlukeneyo, ezinye zibe lemithetho ekhululekileyo, yikho okuzakwenzakala. Okusalayo yikuthi intando kaZulu, kumele ulandele okusenhliziyweni yakho, kwesinye isikhathi okokholo lwakho.
Kwesinye isibhedlela eFort Pierce esigabeni seFlorida, esinye isigulane sithi sesabela ukuthi umthetho omutsha uzabangela ukufa kwabesifazane abasakhulayo.
I think it means a lot more deaths.
Ibona ukubhubha kwabaningi bela ngoba amaviki ayisithupha awamaningi. Yazi ukususa izisu sokuzenziwa ensitha. kuyabe kungalunganga.
On the streets, it'll just be unsafe.
Phandle kwamakilinika asusa izisu abalwela ilungelo lokuthi kungazavunyelwa ukususa isisu bayazama ukukhuluma labangena phakathi kwalezi ndawo. UThami Hall uyalandisa.
And a lot of girls don't even know they're pregnant.
Amantombazana amaningi ayabe engazi ukuthi azithwele kuze kufike amaviki ayisithupha. Bacabanga ukuthi abazithwalanga kuze kwedlule inyanga.
Be seen two different days.
Lanxa ukumisa ukususa isisu kusipha idlabuzane abavoti bebandla lama Republicans, uTrump uyakwazi ukuthi lolu ludaba oluqakathekileyo kukhetho lokudinga umongameli olulababili abanguchiki lobhanqa.
Always go by your heart, but we must win. We have to win.
Izigaba zizaba sezehlukene. Ezinye zizakuba lamaviki ahlukeneyo. Ezinye zibe lemithetho ekhululekileyo. Yikho okuzakwenzakala. Okusalayo ikuthi intando kaZulu.
UHarris uthi abanye bakaTrump abakubandla lama Republicans abakudalile Congress bafuna kumiswe ukususa isisu elizweni jikelele. UTrump uthi akunjalo ngoba izigaba sezingazikhethela ukuthi zithathe inyathelo bani. Lolu daba lulotshwe yintatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns. Lalethulelwa emoyeni yimi uChris Gande.
Soku isikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli beStudio 7 elithumele nge-WhatsApp.
Instead ukuthi bethengele abantu ukudla bezama ukuthi besize belungise imigwaqo belungise izikolo othi wenka baye Iran eIran uyakwenza ukuthi wenka abantu babula indlala ekhaya la abantu balala bengadlala kodwa balesikhathi sokuthi bavakathi bedlalisa imali bengela into abayilandayo manje kulandwa izikhali zokuyadinga ukuthi kubulawe laba bantu abaselishwe akula government end ehlala icaba ngokubulala abantu kuphela engela sizo kibo ecaba ukuthi babula into ezakala uthi wenka kade efunani Iran ongasho nje ukuthi into kade ilande Iran obuye etshela abantwana bezibakwa abalala bengahlanga ukuthi uthole lokhu kade efuna lokhu yini.
Mina ngifisa ukuthi ngiphendulele ubaba osekhuluma ngokuthi uChamisa sethengiwe namuhla kanti izolo uChabangwe senza konke lokhu bengayo kusebona uChamisa uChiwenga ukuhamba kwake kuChamisa umbizile yini uhamba yedwa yini. Hayi bakithi akeni sibe ningabantu siyekele lokhu okutshona sidinga nje ukungolonga impilo yabantu bezimbahwe nxa yokungazwisisi kwenu. Amina ngezanu yalo lo Chabangwana achiyane lo Chamisa ukhuluma sunganyoka ukhulunyana
Studio 7. Hayi ngiyacela ke ngesengizicelela abantu benkosi ngiyathanda uhlelo kodwa ke azi yini ama voice note yami ingafundwa sengifake ngafaka izinzima nami ngumuntu wezimbabwe hawu ake nami ngizwakale phela ngiphawula ngezwe lami leselifile kodwa into engifuna engiphezukwayo laphana ukuthi njengoba imali seyikhona lapho into engifuna nje ukuyikhuluma ukuthi uhulumende uyenza kahle maye zabopha osiphathelene into ebengiyifuna ukuthi imali okuzithembakale ukuthi mayitholakale kumarket nayo idayiseka uzabona ukuthi izwe ilivusa maye ingadayiseka impela kumarket nayo ibonakale kumarket ukuthi uyakhona ukuthi uyithenge awu singabonga.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna ukuthunyela inhlelo zethu ngeWhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo Live Talk namhlanje uhlelo asihluzeni bomama. Lapho sixoxa labesifazane sisizwa imibono yabo ngemali entsha esanda kwethulwa elizweni eZimbabwe Gold kumbe Zig. Ebezikhokhela namhlanje uhulumende wezise ukuthi kulabantwana abangamashumi amathathu lanhlanu ababulewe ngumkhuhlane wendingindi. Okwanamhlanje siligqiba lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.